umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele amalinki ebulenjini. Ngokwenza njalo sithola ukuba amabalisi abaningi sebesiba labantu ababalandayo kuma-inbox abo besiya bekhusela. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi intatheli ntungamile eZimbabwe lapho abantu bahleli besethusela. So bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho besithi impilo yabo bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Elithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobunengi ngephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council ozakwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobunengi njengoba lisithi abanye bakhanya sebebuyelile ngemva kokwethusela?
Lilanga eliqakathekileyo kuwe wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singababalisi konke ukuthi ayilani lathi, kodwa ke khangelele ukuthi mhlaka 1 yehluleka ukuhlala ngoba uhulumende esebonile ukuthi azala kokuncane. Ngokunjalo ukuqoqana lababalisi siba baningi, khangelele ukuthi kube indlela yokubamba uhulumende ngamandla ukubuya lento ebambekayo engxoxweni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 yonale elifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelela iholo. Yena ukumbe sengezelela iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kuleyi mali esiyifunayo, sibone ngani kabe sokuqale umbhikisho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasizwa thina kumbe kasizwa. Ngoba kumanje kathesi singabayanga, imali engasikhiphe kuyangeni i-$1260.